sibongubona nje imizamo yakhona lapha laphiyana, kodwa ke abantu bagcina ngonkulunkulu ngecapacity kahulumende wethu la, ngokuthi ngabe mhlawu umgciwane leli limemethekela hlasela njengesakubona kwamanye amazwe, kubo Italy, kubo Spain, kubo Brazil, ngabe abantu sesiphelile lapha ngoba uhulumende wethu akalalo esikuthi ngesilungu yicapacity, i-testing capacity yokuthi abantu bathe bahlolwe. So imizamo kahulumende yebikhona, kodwa ke hayi ilingene ukwenelisa kukahulumende weZimbabwe. So kukahulumende siyakubona, kodwa hayi angeke ngasho ukuthi kuqinile, ngoba uhulumende ule ma-challenges amaningi kakhulu ahlangana lawo ayenza kube nzima ukuthi abantu bavikeleke.
Siyezwa njalo ukuthi kulabanye abambalo ababaleka kuma quarantine centers. Kungabe kuswelakala yini okokusebenzisa kumbe ukuphathwa kuhle okwenza abantu bebe bebaleka kulezi ndawo?
Yebo, sasike salunguza kwamanye ama quarantine centers. Akuniki themba nxa ungaba kuleyana indawo. Uyathola abantu behlohlelwe eBedbridge laphana okwakuyihotel khona, bebaningi kakhulu, beshare ama-room kumiyene, bengela kudla lento ezinjalo. Kungathiwa bathola ibhasi abayegweru bamelela ibhasi yakhona, abahlaliswa khonapho bemelele ibhasi ukuthi ibhasi yabo izikwane inani labantu abafunakala. Angingakutsho nje ngamafitshane yikuthi uhulumende wethu layo i-capacity, bekudingeka ukuthi sibambisane ekulwiseni lalolu dubo ubhubhane lwe-COVID-19.